Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesiphawu indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osekuthiwa awasoze angene kukhetho.
Lokhu kutshengisa ukuthi as a party yikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty.
Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awanacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi.
Lokho sokhunywa abanye ukuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho.
Ibandla lezanu PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Sathola kule mota yezanu PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini.
Udaba lokuthi umnumzana Xavier Kasukwere ancintise naku khetho kumbe hathi luza kwehlulelwa namhlanje emthethwandaba we-Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osokuthiwa awasoze angene kukhetho ngumthethwandaba. Ibandla le-CCC lithethe inyanga phose ezimbili ukukhetha abazalimela kukhetho okubangele ukuthi kufika ilanga lomthethwandaba we-nomination court yikho okwethulwe amagama abazancintisa. Sixoxe lobona ngokukhanga abasekeli immobilization and recruitment kuleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivu elimnyama lehlile kobulawayo. Lokhu kutshengisa ukuthi akulanto engenziwa lingala sisekelo sombuso. That's number one. Akulanto engenziwa iphumelele lingela leadership. That's number two. Akulanto engenziwa iphumelele lingala ma-structures. That's number three. Lokhu kutshengisa ukuthi as a party yikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty. Lokhu kuvusa imizwa yabokhokho bethu ukuthi even ngesikhathi sombhukazwe oJoshua Nkomo bavunyelwa ukuthi bahambe baye contesta ku-election. Lamhlanje kasisekho ku-election hatshi ukuthi kwenziwe yizano. Asisekho ku-election ngenxa yobuthapha, ngenxa yezigwenxa ze-leadership. Asisela ama-MPs akobulawayo. We have donated iBulawayo to ZANU. We have donated iBulawayo to iZANU PF ukuthi iwine iyethola i-2/3 majority in parliament. Lokuthola i-state power ukuthi babuse njalo. So ngokubona kwami isehlakalo lesi si-worse than umbhukazwe. Lokhu kumele ukuthi umongameli wethu abe accountable ukuthi ukwenze ngayiphi indlela. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi baphawule iBulawayo. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi babe in charge of iBulawayo. iBulawayo ilizwe leli limi emasekweni ukuthi izigaba ngezigaba ngendlela yo ukuthi abantu bakhuluma lipulini ngendlela yomhlobo. So lamhlanje umongameli wethu udonete amaseats ethu tuzano. Lamhlanje umongameli udonete ibulawayo tuzano. Sihamba for the first time since independence ibulawayo ingekho represented.
Manje selizathatha amanyathelo bani phezukwalona loludaba.
Abantu lanqabe semfeni befelwe kakuthathi imicabango yabo ukuthi bajulise ingqondo zabo ukuthi bayebeka umufi. Lalamhlanje lanxa sihlelwe ayisikho ukuthi kuzathatha isimo sethu sokufelwa ukuthi singaze sacabanga sahlanganisa imbono yethu ngeway forward. Iway forward it's simple. Umongameli wethu kumele asitshele ukuthi kuphunyuke njani lokhu ukuthi size sibe lesehlakalo esinje, size sifike esimweni esinje njengeBulawayo, njengeregion yeMathebeleland. Moving forward, kuzamele sihlale phansi, sibuzane, sikhothane izilonda njengoba inkomo vele ziyahlabana esibayeni kode kucineni ziyakhothana zibuye zibuye lesibayeni zibe izinkomo zomuzimunye. Lakhathesi sizadlwephana kodwa kakutsho ukuthi nxa sizidlwephana sibuzana kuza sehlukanisa ukuthi sesichiyene. Iway forward ikuthi kumele lokho kwenzakeleyo sithathe imizamo lamacebo lamaqhinga ukuthi kungaze kwenzakala in future.
Lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu obona ngokukhanga abasekeli immobilization and recruitment kuleli bandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chiroza othi i-commission yezokhetho e-ZEC izivumele yodwa ukuthi amalunga e-CCC ahambisa amaphepha awo isikhathi singakachayi.
Ingazi ukuthi ngiChabangu uphi lo okhulumelani khona hapho emsakazi kodwa bona indaba le gayelani lokhokheli ngoba njengokukhuluma kweZEC amalunga e-CCC akumele ancintise kudalela eParliament afaka amaphepha isikhathi singakachayi. So lokho sokhulunywa abanye kuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. Izimbabwe Electoral Commission onikhulumile yathi abantu babeke isikhathi singakachaki. Thina siyazi thina ukuthi uPatrick Chinamasa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo ezalethwa umthethwandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli kuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyonto esiyikhuthazayo thina kubandla the Citizens Coalition.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi ngibani osayinayo khona ngapho kobulawayo lwahamba njani ngoba sizwa kuthiwa umuntu wayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngomnumzana Shoko uGideon Shoko okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababesayina amaphepha kodwa hatshi ubaba uGideon kayisuye owayesayina into nje ekhona. Bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kakhesi. Ubaba uGideon Shoko is not a signatory. Nga sengkuma ngisingi galani galoko okokusayina amaphepha. Into eliqinisa ukuthi iZEC ikhulume kumthethwana yachoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Lokho okunye osokhulunywa ngumantshi hayi bona umbono kamantshi kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhuluma nxa abantu sebengenise amaphepha umthetho uyabavumela government ukuthi nxa kungaba kulama mistakes lapho kuyabo abantu balelungelo bandawo lapho ababe phansi. So okunye lokho sokukhulunywa lokho hayi mbona ngani kuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bedle phansi. Sinesikhandle ukuthi abantu bekind ukusebenza ukuthethwa ndapha izimbona abantu abaningi abasukiseki ukuthi abantu abaningi badanile ngesinqumo esilethwe ngumthetho ndaba kodwa phela awusathi ukuthi nxa imthetho ndaba ungaletha isinqumo esingathabisi uzulu sokumele amalunga esidence credit change adle phansi kwezama ukuthi sikhutha ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zemeza ezilethwa umthetho ndaba ukuthi zisemthethweni izinqumo lezi zibuye sokuke wajuliswa yini ingqondo ibona laba abayenza umsebenzi wokuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla lesi-CCC koBulawayo. Ngolunye udaba lwezokhetho, ibandla leZANU-PF letheswa umlando wokusebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Sixoxe lelunga lesi-CCC unkosazana Moli Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele parlamente kukhetho lweSenate.
Izolo besihamba senza amadoti dozi ethu sadlula kojeki lapho sakhethela khona ujaha ujayi uJabulani Hadebe sathola kule mota yeZANU PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begedegedela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphaya. Yikho thina njenge CCC asting ubudlangu dlangu thina besizikhampelela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona ekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho laphana.
Lo ke ngunkosazana Moli Dlodlo ozancintisa ukumela isigaba senkayi South edalele Senate engowebandla le-CCC. Imizamo yokukhuluma lebandla leZANU PF yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inkayi South edalele parlamente.
Chris Gande, umzabalazo lo esikiwo, no amount of witchcraft can stop what the citizens want. Ngenxa yokuthi thina singamakholwa, sengiqalile vele lokumobilize amakholwa amaningi kakhulu enkayi South ukuthi ngobuningi bethu sihambe siye vota, sikhiphe bonke abantu laba abakholwa entweni ezingaqedakaliyo. Ngile verse engithanda ukuthi ngiyibalele abantu benkayi South ethi yona ngu second imilando 7 verse 4. Uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba bakhuleke badinge ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi mina ke ngizakuzwa ngisemazulwini ngithethelele isono.
Alo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba lokuthi umnumzana Sevia Kasukuwere ancintise na kukhetho oluzayo elokudinga umongameli welizwe luzakwahlulelwa lamhlanje emthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court lamhla. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Kasukuwere unkosikazi Jacqueline Sande ukuze sizwe ukuthi bakhangeleleni emthethwandaba lamhlanje.
Sikhangelele khona ukuthi idale langaphezulu le-Supreme Court lilethe isiqumo sokuthi uPresident Sevia Kasukuwere uyakwanisa yena ukuthi abe khona la ekukhethu lokukhetha umongameli welizwe eluzakuba khona mhla ka-23 August. Sitsho njalo ngoba idale langaphansi elakwenzayo ukuthi uPresident Kasukuwere kamelanga abe omunye walabo abafuna ukukhethwa ukuba ngumongameli layenza ungayisikho ngoba sikhangele ukuthi lo owaletha udaba lolu e-High Court uLovedo Mangwana akula akulethayo phambi kwedali okungatshengisela ukuthi khona kuliqiniso ukuthi uPresident Xavier Kasukwere usehlale phambi kwalelilizwe okwenyanga ezedlula 18. Sikhangele njalo ukuthi idali langaphezulu lihloniphe amalungelo alethwa ngokulwela inkululeko, amalungelo okuthi omnye lomunye isizalwane seZimbabwe sizaba nelungelo lokukhetha umuntu amfunayo ukuthi ambuse lapho esithi ama-election one man one vote. Ngokunjalo ke akungeke kulunge ukuthi idali langaphezulu lithathe lona amalungelo abantu lawa abuya ngendlela enzima kangaka empi yenkululeko babe sebekhipha abanye abantu njalo bebandezela unengi lweZimbabwe ukuthi lingakwanisi lungasayenelisi ukukhetha lona lo umuntu abamfunayo ukuthi abe ngumongameli. So sikhangana ukuthi idali langaphezulu kumele nihloniphe konke lokhu lilethe isiqumo esizakwenza ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe.
Hello ke ngunkosikazi Jacqueline Sunday isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abanxuswa ukuzohlola ukhetho kumazwe athiyeneyo aphetheya sebencome amalungiselelo elizwe besithi ukhetho luthembisa ukuthi luzahamba kuhle. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla lelide unkosazana Linda Masarira uthi abesifazane bayanqatshelwa ukungena kwezombangazwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balibonani basakazi kwestudio 7 yalibingelela labalalela isiyaweza amakhothezana uPF lawa kathesi bathi bona amakhandideti ephume ngenxa yokuthi bafuna izana uPF ingene yodwa bayafisa vele ukuthi ngabe ngayikhipha wonke oyi-210 ama-MPs ephume izana icontest yodwa kodwa lokhu akusoze kwafaka kwenzakala ngoba icourt nxa kade ithonisa indaba kumele ibe free icourt bese kumele ifune ubufakazi. Angingeke mina ngize ngifike ecourt ngithi ubani ungirephile uMajistrate ephonge uyadumela nje ephonge uyabophana lo muntu umuntu lwane engambizanga funa mina ngilamanga ke anti kuyame uthathe ufakazi azwisisi but nxa yona izekhi ivuma ukuthi yemukela imali yethu sabuya in time so yona ikhothi wayiphikisana lezekhi ngoba izekhi yiye lobufakazi bangona njalo izekhi ngaze abuyaletha izekhi ayingasoze ithathe imali bangasetshenziswa izano PF ngoba lokhu asezikuvume thina kuyakunjalo ngcono ikhetho olungayenzakali ngoba kuyabe sekuklear ukuthi ukhetho lolalukho free kulabanye abangamagwada abasebenzisa amakhothi abayesabayo anto nambo omthuli bafake itara besabani kanti ukuthi bekonteste bencintisane lathi ngabona befake itara plus balama-structured nasi-structureless besaba ungesalibandela i-structureless layina lo uthaba nguthi nezitela nguthi amathonga avukile kobulawa angeke azavume ngoba yena wavalelwa phandle ekhawule wavalelwa phandle angaze akhulume vele uyakhanya ukuthi vele angeke azamela abantu lo yinyamazana ngoba usuka namadezi uyetshela abantu ngamathonga. Thina sifuna izinto ezilengqondo ezike kusasa uyesitshela abolobhemu laba bengabantu bekulawa ngegugrawundi khona bengavuka namhla manje uzakhawula bayayivusa ibulawayo naliya uyafuna kafuni lakho okhulumayo zondela ukuthi wavalelwa phandle vele asoze kwafakwasebenzi ahambe ashiyana lamathonga
akhe nenkundleni enkulu basakazi bethaba hle kunye nabalaleli. Hayi siyababongisa laba abalimpi yenkululeko abatholela uma Ford Range. Kuyinto enhle kakhulu ayicabangile umnankagwa kodwa into engiyibonayo esuke yabambi ukuthi ucabange ngesikhathi esibi because kubukeka ngathi sebasebenzisa makuso efuna ukuthi bambuyisele embusweni. So abahlakaniphi ngithi yini kwabahlakaniphileyo kube liyathatha lama Ford Range kodwa mase lisiyovota lenza into eright because noma lingavota angeke basalithathi lingamkhipha angeke basalithathela lama Ford Range uChamisa. Bese ngiza lapho kulokhu nje kulo uPaul Nyati noziyami ziyami obona ngezomthetho uyazi into eliyenzayo madoda kayikho right and kube kuthiwa kwenzeka uma kungangena enye iparty lapho ephalamende liboshwe cause kalihambisani nomthetho cause manje uAnastasia watshaywa ngabantu bezana kodwa manje lisaphenya lifuna ubufakazi bani ngoba kunevideo ekhombisa labantu bezana esayibona lathi singaphandle kwamazwe so namanje lokho lisafuna ubufakazi lifuna ubufakazi bani yini lingathathi labantu libabophe libavalele ejele ngoba baphula umthetho asha intatheli izindaba ngakho kahle into elenza ayikho right kuyabonisa ukuthi lithatha uhlangothi alisebenzisi umthetho kubi kakhulu lokho likwenzayo
siyabingelela emsazweni sabonga kakhulu umsebenzi ongabe lisiphathela wona njengoba sike kufike ama observers elizweni njengamanje ngithanda ukuxwayisa abantu bezani kakhulu obelief gawola abahleli bekhala ngokuthi kulama sanctions ukuthi ababonisane ukuthi ama sanctions azokhandwa ikhono okwabakwenzayo ukuthi mabe senza ukukhetho olungakhululekanga kafala lokhu njengamanje njengoba bechaya abantu beze bechaya lama journalists yi-rigging yona leyo sebeqala lu-rig election ngoba iqiniso balifuna abafuni umuntu obatshela amaqiniso bavala ama-rally e-CCC yi-riga khonoko so bona mabeza ukuthi ukhetho masoluphelile sebeqedile u-riga uma sokuphuma impumelelo yokuthi ukhetho alukhululekanga izano PF icilibezela ukhetho kwaza kufika ukuthini lokho abachaya abantu manje bavalela abantu ama-rally bona labantu bezana so babe sithi kuyini khonoko ma ukuthi impumelelo isiphuma ngokuthi ukhetho aluzanga loba friend fair European Union fake futhi ama sanctions sebeyabuya ngapho belief gawu bekhale bethi abantu be opposition basifakela ama sanctions liyabe likuphi iqiniso khona abalungise izigwegwe beyenze ukhetho luwe free and fair maka uthi siyadliwa free and fair akula muntu walelwe irala akula muntu otshaywayo akubotshwa muntu akula muntu onga complain maka ukuthi amaZimbabwe naloke efuna izani qhubeke akula muntu omela complain ngoba vele ababe ezikhethele into abayithanda hayi ngalendlela siyabona
Studio 7 Studio 7 sivuka njani mina lami igama uAdolf Shaba sithanda nje ukuguquzela abantu bakithi ukuthi kakhulu njengoba singena kuAugust okuyinyanga yeelection abantu asithandazeni kakhulu asithandazeni yake ngizwa abanye abantu bekhuluma izinto ezinengi befuna ukuthi besebenzise ama strategies ukuthi bafuna ukukonfronta iZANU PF ngezingendlela lakhe ezifana nokuyilwisa uma uyilwisa iZANU PF vele yinto abayifunayo ubabona besenza izinto ezinje bafuna ukuthi abantu bacaphuke bese bethatha leyo advantage ngiyithanda kakhulu indlela uChamisa ayisebenzisayo yokukampeni ongalwisani nabo ongabe aggressive kumbele ongabe yilabo abantu ophuma silwe ngoba ungaba nguphuma silwe laphana abantu abaningi masingasebenzisa leyo strategy iningi lethu singagcina singavotanga sibotshiwe kodwa uma abantu besebenza ngaleyo ndlela basuya lokuthi bazokubopha bethu wenzeni
linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 mina bengikhala ngokuthi njengoba sesiya emakhethweni abantu bakithi esindebeleni abake bazame lapho ukuthi bafake amakhanseli abuswa ngamaphathi akithi emathebelelweni ngoba kuyafana uma uvotela umuntu obuswa iZANU PF or ku-ECC ku-council or ku-MP kusafana labanye abantu bakontrola kodwa uma singazama singabantu besindebeleni uthi uvotele amakhanseli nama-MP akontrola ngamaphathi angapha komthwakazi kungasisiza kakhulu lokho
Studio 7 Studio 7 litshona njani bazali bami lonke umhlaba wonke jikelele namhla kolanto engikhuluma yokulivingelela nokulifisela okuhle ukuthi iqhubane nomsebenzi wenu kakhulu ngenhliziyo yezini ezinhle kakhulu lisifundise okuningi kakhulu indlela zonke esizifisela izinhliziyo yezethu siyazethula kini khona lapho umhlaba wonke ngiyabonga kakhulu ngosibando okhulumayo kwelebuTswana kuyikulivingelela kwanamhlanje kuphela
kwi-Studio 7 Studio 7 siyabingelela nathi singabacelayo abantu abangabazi ubaba ohlala eTurumanzi abathi nguBlazi uNcube angabe nolwazi nalo muntu obesebenza kuGood Hope Mine wagcina elapho sizwela ukuthi belapho kuGood Hope Mine esebenza lapho engumabhalani mara yena ekhaya wayebuya eTurumanzi besicela ongaba nolwazi nalo Blazi uNcube asicontacte kule number 0073202 6964 inamba zaseGoli siyabonga ongaba nolwazi asazise sicela silahlekele
gum 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 shelele hayi sithwele nzima abantu bakithi vele ngavela ngakubona mina makuthi ilizwe makuthi kuyavotwa kuvotiswa nge $20,000 upresident uvotisa ama MPs ngemali kanti ilizwe liyathengiswa yini ilizwe was fought for labuya ngegazi then kwasekubonakala ukuthi selibuya ngegazi kwathiwa kungcono kukhulunyiswana kwavota nawo kinto esingidanisa ebuhlungu yokuthi kanti ma uvele ukhankasa nomuntu noma engaba late wena usuvele ubona ukuthi hayi kufanele ukuthi kulokuze kukampeynwe kuvotwe kufanele ukuthi kuvunyelwane bantu bakithi abantu bebe yindlela yokuthi hayi lapha yikuthi ukuthi ivele igame sidlala sonke ungabe lomunye umuntu ozangena ngebackdoor ngoba already vele kulama votes la kwathiwa kule ndawo ezingakhontestanga khona le Mashonaland ezingu 75 abantu labana ba celebrate which is wrong ma kwa celebrate opposition anti ayuzaza ukuthi abantu bakhona babo chief now maze ngisiyakhangela manje 12 amali ukuze nama MPs la nase Kadri Park so declare ukuthi hayi ulwane use uzihambele yedwa kunzimba so yikho bendihlala ngitshela abantu lapha ama abantu lawa ama opposition don't blame amanye ama parties blame i ruling party ngoba amanye ama parties ala problem i problem ikona phana endizweni so ke yikho ngisithi mina hayi yikho tibona ukuthi ama ideology akafani ngeke sihambe ngendlela eyodwa ngiyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika selithumela enye njalo impahla esetshenziswa empini emigwaqweni ehamba izikepe olwandle esigabeni se-Middle East ukuze kunqandwe ukuziphatha kwele Iran okungalunganga. Ekuphenduleni izehlakalo ezihlasimulisa umzimba e-Strait of Hormuz, unobhala wezomvikela uselaye ukuthi kuthunyelwe umkhumbi wempubhiso owe-USS Thomas Hardner indizamtshina zohlobo lwama-F-35 kanye lama-F-16 e-US Central Command Area of Responsibility muva njengozibandlela mhlaka-5. Ibutho le-Iran elilwa lisemanzini ele-Navy lazama ukubamba ngokungemthetho imikhumbi yabosomabhizimusi ababili e-Strait of Hormuz kanye lase-Gulf of Oman. Omunye umzamo wawugoqela umkhumbi we-Iranian Navy owadubula umkhumbi wabosomabhizimusi, kuphawule uSing. Kuzehlakalo zombili, imikhumbi yase-Iran yasuka endaweni lapho umkhumbi webutho lemelika owe-USS McFaul owafika khona. Imikhumbi yabosomabhizimusi le yakwazi ukuqhubeka ngenhambo zayo. Eminye imikhumbi ayizange ibe lenhlanhla. Ngasekuqaleni komnyaka, i-Iran yathumba imikhumbi emibili eyayithwele amafutha ezimota phakathi kwensuku eziyisikhombisa. Ugatsha lwe-US Naval Forces Central Command lwaphawula ukuthi kusukela ngo-2021 i-Iran ihlukumeze yahlasela noma yathatha imikhumbi yakwamanye amazwe engamachumi phose amabili 20, okuyinto ephazamise ukuhamba kwemikhumbi olwandle kanye lomnotho womhlaba. IMelika ivele isilezikhali kulumhlubulo ezijonge ukuvikela izindlela zamanzi ezibalulekileyo. Leli lizwe seliphenduke laba yingozi enkulu kakhulu ekuhambeni kwemikhumbi emangweni wase-Gulf, kutsho uKirby. Unobhala wezokuvikela ufuna ukwenza isiqiniseko njengoba kufanele esokuthi silamakhono lempahla efaneleyo sikulungele ukubhekana lakho konke lokhu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi inkokheli yebandla le-CCC yiyo ebangele ukuthi amalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo ayehluleke ukuthi ayenze njalo. Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awalacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi. Ibandla le ZANU-PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseni kuesigabeni senkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Igama nguChris Gande. Lingakhohlwa njalo ukuthi silazo ezinye indaba kusuku zonke ntambama ngo 7:30.